Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 2 kuNtulikazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
elamandla nawo ngaphansi kwesisekelo sombuso. Ngakho ke ngibona ingani uma kubuka sobathi hayi indlela sedelwanyana lo abe ngawo ngaphandle kwasethini yosekelo sombuso.
Kule gqwetha elilwela amalungelo oluntu eselikhweze amaphepha emthethwandaba liphikisa isinqumo sikahulumende esokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe.
Okwamanzi siyaxolisa kakhulu kuzakhamizi ngoba silungiselela ikusasa kabulawayo. So siphakathi kohlelo lokuthi siyalungisisa ezinjini zethu, sifaka izinto ezintsha lamapipe amatsha ukwenzela ukuthi ubulawayo athole kuhle amanzi.
Ikhansili yakobulawayo ithi isizavalela izakhamizi zaleli dolobho amanzi okwensuku ezine ezilandelayo kusukela namuhla. Eka ukukhulu ngogwalo olwethu lwengu Auditor General olulempumela etshengisa ukuchaphazwa kwemali kahulumende ngamankampani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kule gqwetha elilwela amalungelo oluntu eselikhweze amaphepha emthethwandaba liphikisa isinqumo sikahulumende esokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe lisithi sephula isisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Godfrey Mupanga ufikise isicelo sakhe eHigh Court namuhla. Uhulumende umise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe buthumuthumu ngeviki edluleyo. Ngaleso sizathu, uMupanga uthi uhulumende wephula isahluko 134 sesisekelo sombuso. Elinye njalo igqwetha umnumzana Lucas Nkomo uthi uyavumelana nalo umnumzana Mupanga.
Section 134 weConstitution yeZimbabwe section eyiyo ebeka sobala ukuthi umthethwanyana or imithetho engaphansi kwama Act of Parliament subsidiary legislation kufanele wethulwe njani, kufanele umthethwanyana leyo ibe namandla aphelela ngaphi uma ukhangela amalungelo abantu. Ngakho ke uSection 134 iyabeka sobala ukuthi iParliament yiyo efanele yenze imithetho. Lapho kulabantu abakhethiweyo abaparlamentarians ukuthi ayenza imithetho. Ngakho-ke kuyabe kuqakathekile ukuthi kubonakale khonokho ukuthi imithetho ndakakhothi uza kuphatha kanjani. Indlela uminister of finance labogazelelze abafake ngayo umthethwanyana lo grossly unreasonable. So ludaba njengoba ngithile ukuthi esikhangelele ukuthi mhlawumbe uma luphumelela lingaphephisa abantu abanye.
Ngamanyamazi Nkomo uthi wena uvumelana lo mamangala ekuthini umthetho lo wephula isisekelo sombuso ekwethulweni kwawo?
Ye, ngendlela engibona ngayo umthethwanyana lo wawufakiweyo omisibaziza phansi awungeke kwathiwa uyahambelana sekelo sombuso ikakhulu uSection 134 lo abakhuluma ngayo. Ngoku Section 134 njengoba ngithile uyatsho ukuthi imithethwanyana leyo efakwayo akufanelanga yephule amalungelo abantu afakwe kusisekelo sombuso. Imithethwanyana lo awufanelanga ikhange ingani umuntu owufakayo, uminista owufakayo usethatha amalungelo kumbe amandla eParliament ukuthi azame ukuthi abuse ngemithetho ngendlela iParliament elamandla ngawo ngaphansi kwesisekelo sombuso. ngakho ke ngibona ngani uma kubungulisiswa kahle imithethwa ndawo kuyale kuzaphuma sobantu hayi indlela iqedelwanya lo abe ngawo ngaphandle kwasection 34 kwesekela sombuso.
Umnumzana Lucas Inkomo ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Ikhansile yakobulawayo ithi izavalela izakhamizi zalelo dolobho amanzi okwensuku ezine ezilandelayo kusukela namuhla ngezizathu zokulungisa injini estitchini se-Criterion Water Treatment Plant. Emizameni yokuthuthukisa izinga lokusebenza kwemitshina empompa amanzi iwasa yedolobheni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo iqale uhlelo lokukhupha impompi lenjini esezigugile esitichini sokuhlambulula amanzi ese-Criterion Water Treatment Plant ebesesiphambanisa ukudonswa kwamanzi esuka emadamu akobulawayo esiya kuzakhamizi. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngohlelo lolu.
Idolobho lakobulawayo lilungisa i-Criterion Water Treatment Plant lapho esigezisa khona amanzi evela amadamu. I-reservoir leyi izaba lo msebenzi omkhulu esikhangelele ukuthi kuzaqala ngolwesibili mhlaka 2 July 2019 kuze kuyefika ngomgqibelo mhlaka 6 July 2019. Lokhu kutsho ukuthi asoze sibe lamanzi edorobheni ezindlini. Cela izakhamizi be yanelise ukufaka amanzi abazawasebenzisa ngalesi sikhathi njalo sisebenzise amanzi ngonanzelelo.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kwelakusasa eye-Future Water Action Committee ukhansila ka-Ward 17 unkosazana Sikhululekile Moyo uqale ngokuxolisa.
Okwamanzi siyaxolisa kakhulu kuzakhamizi ngoba silungiselela ikusasa kabulawayo. Sikulungiswa akutshintshwa ama-motors lezinjini lama-valves okwenze ngoba ama-valves izinto ezikhona laphana lokho ezafakwa ngesikhathi sikaSmith. So kuba lohlupho oluningi ukuthi mbijana mbijana sabe sesivalile sithi siyalungisa. So siphakathi kohlelo lokuthi siyalungisisa ezinjini zethu sifaka izinto ezinja lama-pipe amatsha ukwenzela ukuthi bulawayo athole kuhle amanzi. Lolo luhlelo oluthethe imali ephezulu sibili kodwa sihlanganele AFDP epartner lobulawayo kubiza almost 37 million.
Ukhansela ka-Ward 26 umnumzana Nomenhlabano uthi uhlelo luhamba kuhle njalo ludinga usekelo lukaZulu.
Kukhanya uhlelo lolu luhamba kuhle kodwa ludinga ukuthi uZulu ebekezele emizamo ezanywa yikhansela yakobulawayo ukuthi udubo lolu lube once and for all.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Albert Ndlovu uthi kuhle okwenziwa yikhansili uma kuzathuthukisa ukutholiswa amanzi edolobheni.
Ngendaba yamanzi lesi sesesiphezulu kwayo leyokuthwana nazavalwana susa namhlanje kuyefika nge-Saturday. Kukahle kodwa kubi ngaphandle nxa kuyikuthi amanzi indaba le abakhuluma ngayo ukuthi balungisa ama-valve asefile aphongufa nje all of a sudden siyakuthakazelela ngoba kuzatshengisela ukubana amanzi azaba le kuzaba le-frequent supply yamanzi. Ngaphandle nxa kungokunye kulenye imotive hatshi kodwa ke mina ngokubona kwami nxa kuyikuthi balungisa ama-valve kuyasokutshengisela ukuthi amanzi azaba khona okwama-days wonke esizabe siphiswa siwafuna.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo iqhuba uhlelo olulesihloko esithi Bulawayo Water and Sewerage Services Improvement Project olusekelwa ngoncedo lwemali evela ebhanga le-Africa Development Bank olujonge ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo emizameni yokuthuthukisa ezempilakahle. Kunyanga ezinhlanu ezilandelayo, ikhansili ilakho ukuvala amanzi mahlayana ilungisa impompi zamanzi lezi kuthi esitichini samanzi ese-Criterion Water Treatment Plant yikho lapho okunomsebenzi omkhulu kulandela esemagwegwe Waterworks njalo ukuvalwa kwamanzi okwamalanga amabili kuyakhuphuka kuye emalangeni amahlanu kuze kufike umgqibelo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uzulu weZimbabwe seveze ukukhathazeka okukhulu ngogwalo olwethulwe ngu-Auditor General olulempumela etshengisa ukuchaphazwa kwemali kahulumende ngamankampani akhe. Iningi lithi uhulumende kumele asungule ikhomishini ezacubungula ubusela lobu njalo bonke abazatholakala belecala kumele babotshwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ugwalo lolu olwethulwe ngolwesihlanu lweviki edluleyo luveze ubusela kanye lobuvila obenziwa ngezinye zeziphathamandla kungatsha lenhlangothi zikahulumende. U-Auditor General unkosikazi Mildred Chiri uveze ukuba phakathi kwamankampani phose amakhulu amabili 179 amankampani angamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 kuphela yiwo ayenelisa ukuletha ingwalo zendleko zawo ukuthi zizehlolisiswa. Lokhu kusitsho ukuba iningi lamankampani kahulumende akanelisanga ukuhambisa ingwalo zokusetshenziswa kwemali ku-Auditor General. Loba nje umthetho usithi amankampani kahulumende wonke kumele ase ingwalo zendleko zawo ukuyahlolisiswa ngabohlangothi luka-Auditor General. Amankampani la akhangele ukuthi asebenze ukuletha inzuzo lapho isilinganiso esithile saleyo nzuzo imele iphiwe uhulumende asebenzise ekuthuthukiseni impilo kaZulu. Umnumzana Thembelihle Sikhwa ingcweti kwezomnotho uthi uhulumende kumele ahlolisise ukusetshenziswa kwemali botshwe.
Thina besifisa sibili ukuthi uhulumende enze i-setup ye-commission of inquiry khona bonalaba abantu ababetshontsha bezatholakala bebotshwe ngoba bebetshontshela umphakathi.
Inkampani yamandla kagetsi eyeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC ibikwa yabhadala inkampani ye-Pito Investment ngomnyaka ka-2016 izigidi phose ezinhlanu zamadola emelika 4.9 million US dollars ihlawulela ukuthenga imitshina kagetsi kuze kube lanamhla leyo mitshina ayikatholakali. Nkosikazi Tracy Lungayisakhamuzi seHarare uthi abaqondisi balawo makampani kumele babotshwe.
Ama-managers la ama-parastatals kumele abotshwe ngoba kaningi bahanjiswa emthethwandaba kodwa akula nto eyenziwayo, kabagwetshwa, kabayenziwa lutho. So mna funa ukugcizelela khonapho ukuthi kumele bebotshwe bengaphi.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esinelisa ukuqeda ukusela emankampanini kahulumende ngoba iningi labaqondisi bawo belobudlelwane leziphathamandla ezikhokhela ingatya zikahulumende zona ezaqhashwa ngumongameli ngokwakhe.
Qinise elisazingela ukuthi uhulumende okhokhelwa ngumnankagwa kasoze akwanisa nje ukuyenza lutho ngayo lela yena. So akula nto azokwanisa ukuyenza ukuthi baxotshwe kumbe babotshwe kumbe izimali lezi zithi zingatholakala.
Unkosikazi Nonhlahla Mabhena isakhamuzi seHarare uthi impande yobusela bukahulumende isigxilile njalo okubuhlungu ukuthi bavela baqalisa kude ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse, ngakho kuzakuba nzima ukuthi uqedwe.
Inothi izesa yodwa nje ama-parastatals wonke alapha eZimbabwe kule mismanagement of funds kakhulu, and I think i-problem leyi esilayo ngeke sithi luhlupho olwe 2 months ago or 2 years ago, but luhlupho from the time bethathi lizwe. So konke esiku-experienceayo namhlanje, whether ikuswelakala kwamagesi, whether ukungabi khona kwamanzi, whether yimgwaqo egcwele ama-potholes, kumbeni ikuswelakala kwemithi ezibhedlela, konke is a result of i-39 years the misrule yeZANU-PF.
Iningi labantu likhangelele ukuthi ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC izakuhlolisisa ukungasetshenziswa kuhle kwemali lokhu ukuze labo abaphambana nomthetho wabotshwe. I-Studio 7 ikhulume nomunye okukomiti yezakhe, unkosikazi Phyllis Chikundura, yena oyale ukusho ukuba baza kwenzani ngokulahlekelwa kwemali le. Esithi intatheli zindaba zikhulume lonkosazana Lois Mathanda Moyo, yena ongazange adobhe ucingo. Imele i-Studio 7 ngiseHarare, ngu-Gibson Pepe.
Eita ita hola, mthwakazo muhle, lo ngumayigobe we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhlanje sikhangela ukudlala okwenze iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors emncintisweni owe-AFCON lapho elihle laphunyiswa lingakayilandawo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kunombolo yesithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Hayi, mthakazo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthetho ndaba waphezulu wakwele Georgia ulahlele khatshana isicelo sabatshutshisi esokufuna ukuvimba ukukhululwa kukanika Melia, ilunga ledare lepalamende lebandla eliphikisayo kulelo lizwe. Elamelika liyethusela ukukhuphula imithetho okumele ibhadalwe ngamazwe ase-Europe athengisela impahla zawo lelo lizwe ezifika kumabhiliyoni amane amadola, nxa kungela sivumelwano phakathi kwenkampani ye-Boeing emelika le-Airbus eyase-Europe. Sizweni ukuthi uChris Gande we-Studio 7 usiphatheleni namuhla kuhlandla lezenotho.
Isisindo sedola leMelika sesehle kakhulu okokuthi abantu abaningi sebesiya emabhanga kuyathenga kumbe ukuthengisa imali le, osekubangele ukuthi abanye abathengisa imali ezitaladeni abathiwa ngosiphatheleni bechiye umsebenzi ngenxa yalokhu. Uhulumende uthi lokhu kuyisibonelo sokuthi umnotho welizwe usuvuselelwa. Kodwa ezitolo intengo iqhubeka iqansa mihla ngemihla. Ngomvulo amapholisa ebikwa ebophe osiphatheleni emgwaqweni yakobulawayo. Sixoxe lomunye wabathengisa imali emgwaqweni kobulawayo ongafunanga uqanjwa ngegama.
Yesithi indaba zemali ethiwa aziqedakali. Aziqedakali zivela ngaphi, ziya ngaphi, just confusion kuphele khona. Ya, abantu abaningi sesemabhenki but umanisayo ukuthi amabhenki yona yiyo sekhwezi i-rate yaphezulu. So lasho simangalise ukuthi kade kuhamba njani kwena. Ama-rate esiyaphezulu. Abanye sebethile umsebenzi sibini. Abanye bathi kunomanisayo ukuthi kade vele kuya ngaphi, sekaqedakali ama-rate angikhona ngoba le-rate nale esikhuluma ngayo yena le ebhenki. Izinto ezisemashopu, ama-price angikhona awahambelani ngoba izinto emashopu kazihlangi.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo esizinda umnumzana Raymond Phiri uthi ukwehla kwesindo sedola akutshengisi la kancinyane ukuthi umnotho ususiba nganeno, kodwa kukhanya lokhu kuza kuba lodubo olwedlula olukhona okakathesi.
Lokhu isituation esikhona sibili ngoba emabhenki konganiso kuthiwa imali ezinganizi te phezulu kula e-black market, but mbona ngani lapha e-black market basakhangela isi situation ngoba was after maybe a week or so kuyatshintsha yonke into le. Just a temporary thing le yenzakalayo le. Into engwatshintshanga ngitho lokhu injalo labo bakhwezile abezitolo laba vele labo ama-prices angikhona bathe ba-rate ngelokuzweni nge-US dollars but besebenzisa i-bond nale elifunwa yi-government. So otherwise akuna into eshintshayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Return Love ongwebandla le-MDC uthi okwenzakalayo akukhanyi kahle ngoba usuku ngalunye luthwele olulakho.
asika uvone kumbe ikho kuza kwenzakala kodwa kwakathesa asika uvone ngoba nanto thina sobo somabhizinisi eyiyo somabhizinisi bayithola leyo mali kodwa thina abantu kazana asika kuvone kusenzakala njengoba niyisitho guide iqiniso yokuthi kasikaboni la kwezinye indawo uyafika kukhwelile kwezinye indawo lokho eziningi ama-prize nalana ababenawo kali kodwa kwakathesi mina mfuthi uma ngiyithenga mina nsuku zonke mina ngiyapheka ngilekhithi ngithenga nsuku zonke angikaboni kwezinye indawo uyafika ufike vele sokukhwelile irayisi nje ayifike ngama-21-22 RTGS i-2 kg so ukwehla kwakhona ngingakuboni ngingazi mbe ngigcine ethawuni izulu ngingazi namhla engxenye banjani engxenye bayehlisile namhlanje kangazi kodwa okokuthi kwehlile sizwa kuthiwa kuza kwehla kumbe kuza kwenzakala yikho silindele ukukubona khona lokhu
umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube Liviki utshele ikomiti yedalela eParliament ukuthi umthetho asanda kuwethula ophathelane lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kahle njalo usuqalisile ukuvuselela umnotho. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Abaphatheka emisebenzini yama-insurance babe lomhlangano wokudinga indlela zokuthuthukisa inhlelo zabo ezingafinyelelwa nguzulu kabanzi kulandelwa izinqumo zikahulumende eze-financial inclusive strategy. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano owenzelwe eHarare ubuthanise abakumsebenzi wezama-insurance afinyelelwa ngabantu makhaza obizwa ngokuthi yi-micro-insurance ngesilungu. Oxoxela umhlangano emele inkampani eViva Show umnumzana Hanson Chimutenga uthi benza lokhu ngenjongo yokuthi inhlelo zama-insurance zifinyelelwe ngabantu bonke.
Quite important. Insurance is a form of risk management that is key and
lokhu kuqakathekile kakhulu. Ngoba i-insurance iyindlela yokuvikela umuntu kulokho okungavela engakhangelelanga okuyikho kuqakathekile ukuba wonke umuntu abe layo evikeleke yikho sesithatha amanyathelo aqakathekileyo ukuze lokhu kwenzakale.
Uqhubeke ethi lokhu kuhambelana lezinqumo zelizwe ezifinancial inclusive strategy kudaba lwama-insurance uqela abangatholi inzuzo enkulu kangako. Umhlangano lo ungenwe la ngabatsha. Umnumzana Munyaradzi Tumbare we-Insurance Institute of Zimbabwe uthi leli lithuba elihle kibo.
We are the future leaders of tomorrow. So converging as a people meeting together
singabathungameli bakusasa yikho lapha sihlangene siphana amacebo okuthi sibone ngokucacayo udaba lwama insurance lendlela ehamba ngayo lokuhambelana kwayo lezo mkhonomi nje.
Ezama-insurance ziyisigaba esivame ukuphathisa amazwe zisekela nale ntuthuko eyabe isenzakale ukuthi kutholakale indlela zokuphathisana lokuthuthukiswa komsebenzi wama-insurance kwele Zimbabwe.
If you look at other countries, for example, in Africa,
sikhangele kuzwekazi le-Afrika ikakhulu kucele le-micro-insurance amazwe amaningi athuthuka kusetshenziswa lindlela. Ngakho lelizwe elifana leZimbabwe
benziwe micro-insurance ukoqela ama-insurance empilo yomuntu, awemota, ukuvikela ukutshontshelwa, ukutshabalala kwezilimo lezifuhlelo zithi umumo wezomnotho eZimbabwe ongamanga kuhle okugoqela ukuqonga kwentengo mahlayana ubangela ukuthi kube nzima kuZulu ukuthi akhethe ukudla aziphilisele imali yakhe. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zePlumtree esigabeni sakoBhutshe lakoNdolwane zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yezilwane eziqale ukuhlasela ngeviki edluleyo. Izilwane lezi zibamba inkomo labo babhemi njalo sezilethe ukwesaba okukhulu ebantwini. Isakhamuzi sakoBhutshe umnumzana Christian Dube uthi nxa zingaphangiselwanga izilwane lezi zilakho ukugcina zibulala labantu.
kunja alo mpela ae skabe nika buche la po kufeta kusea kochi diwe ngale ae akumanga kashi izilwane zikhona mpela ngo sesiphelelwe yizifuyo. Mkhuluma nje lamhlanje ukusa kwalamhlanje zivuke zibambe idonki khona lapha nje emakhaya 500 meters away from umuzi wokugcina mawusi emfuleni okuthiwa kukontshebe kanti kuthange bezibambele ngidonki futhi khona lapho. Hayi zikhona mpela izilwane, hayi asukudumbe nishumanishumane.
Selike lazibona mpela.
Ukhona umfana oke wazibona ohlangane lazo kuchutu besiye bombas wahlangana lazo lazo.
Alo esiziudalile.
Inkomo sikhuluma okwakhathesi engingazibala ngicabanga ukuthi ziyafika 8. Amadonki ngibona ngani besele 7 then sesingathi plus 3 nalawa sibala lale yalamhlanje. Sibala izinto ezifileyo then bekusiba le sekusiba le enye inkomo yomnye ubaba khona lapho futhi esigabeni sakoPembe ilimele la usazamukele lapho sikwazi lobiza sifika.
Zihlasele zivela ngapi?
Kulapho kuxaka khona ke ngoba ngike ngafika ngale lasemabhungane ngale kulabo obaba labo abangamarenja labo bazibuza kakhulu ukuthi zingabe zivelelephi. Hayi ukuthi zingabe zivelelaphi impela kwabunkomo, hayi singabe siqamba amanga futhi nje zifike zahlasela khona lapho kwamshola zahamba zoze zafika zahlasela le duzane lasegcekeni lefamachina lemausi esibhedlela kwandolwane. So sezibuyile futhi, hayi but sekukhanya sezikhempe khona lapha kwaPembe lapha emfuleni.
Ukwesaba kunjani esigabeni?
Wabunkomo sisaba kakhulu, kuyasabisa vele ngoba njengoba ngisitsho ngithi okwalamhlanje ngathi zidlile idonki 500 meters away from ekhaya. So kuyasabisa kakhulu. Okubangela ukuthi sesabe ukuthi akusuye izifuyo sezivalekile emfuleni. So bezibambele emfuleni isikhathi sonke osekwenzakala ukuthi khathi sezibuya sezilandele izifuyo elukuzeni emakhaya ngapho. Sesilovalo lokuthi izifuyo ngoba sezivaleka la kuzayenza ukuthi zize zigcine zifikile emakhaya ngoba sezifikile vele mazivele inyamazana 500 meters away from umuzi womuntu, hayi kutsho ukuthi sezisemakhaya vele.
Umnumzana Christian Dube isakhamuzi sePlumtree esigabeni sakoButhe. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority umnumzana Dinashe Farao utshele iStudio 7 ukuthi sebethumele abazingeli esigabeni zombili ukuyathungatha lezi zilwane. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili kule gqwetha elilwela amalungelo oluntu eselikhweze amaphepha emthethwandaba liphikisa isinqumo sikarhulumente esokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe. Ikhansili yakoBulawayo ithi izavalela izakhamizi zaleli dolobho amanzi okwensuku ezine ezilandelayo kusukela namuhla. Kwanele olivalelisayo ngenjabulo ngontungamili inkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.